Inkokheli yeBulawayo Vendors and Traders Association ithi sebesungule uhlelo lokucebisana ngendlela abangathuthukisa ukusebenza kwabo. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi walinhlanganiso, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Umhlangano lo siwuqoqe sikhangele abantu abaphathela endaweni zabantu abasebenza besiya phandle kwelizwe esithi ngesikhiwa ngama-Equal Cross-Border Traders. Besizama ukuthi sisungule uhlelo lokukhankasa ukuthi silungise kumbe indlela abantu abasebenza ngayo nxa besiya phandle kwelizwe sesiyathenga impahla. Uhlelo lolu uzaba uhlelo lweminyaka engxenye emibili, sikhulumisana labezimbra, siqoqe imihlangano, sibonisana namakhala ama-councils ukuthi kwini singakwenza. Lamanye ama-authorities nje athola aphatheka endaweni zokuthengisa chapha amazwe. Sikhangele futhi lamanye amazwe sabe siwalanda, sikhulisana la ukuthi sibone ukuthi kwini singakwazi ukuthi siguqule indlela yabantu abasebenza besiya phandle kwelizwe ibe ngcono, basebenze ngcono.
Ukansila Rodney Jele omela uward 22 koBulawayo ukhuthaza abakulumsebenzi ukuthi baphatheke emihlanganweni ebakhona phansi endaweni abakuzo ukuze izikhalazo zabo zizwakale.
Lapha lathi kade sibuyile lo Alderman Rafamoyo ukuthi sizokuzwa ukuthi wona ama informal sectors athini, bafuna sibayenzeleni lathi njengama city fathers. So we acknowledge ukuthi bakhona, acknowledge ukuthi informal sector yesibambe economy yeZimbabwe, yesibambe economy yakoBulawayo. So siyaqhakathekisa, siyaqhakathekisa kakhulu, sifuna ukusebenza labo lathi yenze ukuthi sibancedise ngama projects abafuna ukuthi bethi venture into wona, ikakhulu lathi njenge-local authority sikhangele indawo lapho kumele besebenzele khona labo bekwanisa ukuthi beziphilise. So yikho lathi besibuyile ku-workshop le ukuthi sizokuzwa ama-concerns abo, sibone lathi ukuthi singabancedisa nje. So our plea lathi as ama-councillors ukuthi even lathi masenza ama-community meetings ku-ground, ababe khona ama-vendors, ababe khona ama-informal sectors even in our meetings, so that we plan for our communities, we plan for
Osebenza kunhlanganiso ekhangela ngenkohlakalo e-Transparency International Zimbabwe, umnumzana Njabulo Moyo, uthi bayakunanzelela ukuthi omama bagcina bephatheka kunkohlakalo bezama ukuphakamisa imuli zabo.
Siyananzelela kakhulu kubana kulobugwelegwele okwenzakalayo obugoqela ukuthi omama bagcina sebesiba esimeni esinzima sokugcina besebenzisa imizimba ukuze bebhadalwe eminye imithelo efunakalayo. Lalapho betholakale belento abazithengisayo, bethengisela endaweni ezingekho emthethweni, kugcina sokuthiwa lobugwelegwele okuningi esikubiza sithi kakhulukazi ukudiza, bezama ukuthi bancedise imuli ukuthi sikumele phezulu. Kodwa siyakhuthaza ukubana uhulumende kafake indlela kumbe kafake imithando ezancedisa ukuthi omama kakhulukazi batholakale bele ndlela ezilula ezokuthi bakwanise ukuhoda, ezilula kakhulu ukuthi bakwanise ukuthengisa, lo hulumende ethola inzuzo kulokhu ukuthengisa okwenzakalayo.
Unkosikazi Phelina Nleya ozisebenzayo uthi abanye babo bagcina bebanjwa ngamandla okubhadala ngocansi lapho bezama ukudlulisa impahla emingceleni.
Sile challenge enkulu kakhulu njengabomama abazisebenzayo. Umsebenzi wezandla, umsebenzi wokuthi izinto kuhomesina uthengisa. I-challenge esilayo ngeyokuthi uma ufika eboda abantu bezimbra abalamali, bafuna ukuyithola kithi, thina kade sizama ukuthi sithole leyo mali. So i-challenge eyenzakalayo thina njengabomama, abanye bethu bagcina sebethengisa imizimba. Inkulu li-challenge njengabomama, indawo zokuthi sigeze, indawo zokuthola ukugeza, indawo zokutshintshela amaphesi azikho.
Omunye osebenzayo koBulawayo unkosikazi Gloria Shumba uthi ukudula kwezinto kuyabangcindezela ekukhuliseni ibhizimusi.
Ukuthi ukuze sikwanise ukusuka e-Coachback kuma-newstands sizitransport ukuthi ngibiye nga then back. Sometimes ziyafika sokusemini ama-products enyabe ngiwathwele like amatamatisi, lama-potfalls sokufile ngamaqanda and so the stuff. Nxade bengaphandle abasilungisele ilokhu ibridge iphandle liphele, plus indawo yethu ye-vending is not yet legal. And a small enterprise uyakule elifty capital at one transport yadula wona ukhangele ukuthi enxa yayibhokisa amatamati zatola liyi-30 kuyosele ku-70 vele akusahambelani. So abaningi bangikhona begcina bewile ngu-business. Plus kule ishadi ikhulunywa lapha futhi yabomama ukuthi they lack self-esteem. Khona lokho vele kunjalo, ngazi ukuthi kunga-addresswa njani indawo yama-vendors ukuthi babonakala labo njengabantu.
Uhlelo lwabebulawayo Vendors and Traders Association abalusungulayo bathi luzaba ngolweminyaka emibili bekhankasela ukuthuthukisa umsebenzi wabaphila ngokuthengisa ngokukhulumisana labakahulumende enhlangothini ezinjengeZimbabwe Revenue Authority kanye lababona ngokungena kwabantu elizweni abe-immigration. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.